siyalamukela kweziphathelane labesifazane lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosikazi Stella Ndlovu omela iluveve edalele parliamente. Sihlaziya udaba lwamanzi angahlanzekanga kuleli lokishi kanye lakobulawayo jikelele. Ukhansela Ndlovu uthi kubikwa kuselatshwa abantu abangamakhulu amabili kumbe amathathu ngelanga eluveve ngenxa yalolu hlupho. Ikhansela ithi isadingisisa ngalolu daba.
Abekhansela baziswa masinyane ngoba akuzange kuthathe isikhathi eside kwabe kubhubha ugogo Mrs. Ndebele oyisihlobo sami. Masinyane ngabafonela futhi ngabatshela ngathi umkhuhlane lo susiya phambili. Sokulo muntu osebhubhile la. Ngathi ha indaba le iyaphambili. Wathi ngifonele lo minister, u-local minister uMama Mancube. Ayisakhulumisana kakhulu. Wathi honorable, wathi lami ngihle mbafonele ke ngizwe udaba lolu. Hayi wathi kuyaphuthunywa sibili sokuhlalwa ama-meetings kuyalukisiswa. Hayi lathi sathi hayi nxa sokwabakhulu bethu ukuthi ukuthi sokulungiswa. Kodwa ke isicelo sami engaba laso ku-deputy director we-health ngathi bengicela phela umkhuhlane lo abawugulayo ayisho wabo it's not of their own making. Umkhuhlane usuke ngamanzi esiwaphiwe ngukhansili. Yikho ke bengicela ukuthi abantu bavunyelwe baye ku-local clinic belatshwe mahara ngoba these are vulnerable people. Ogogo labantwana laba njengoba kade ngikhuluma ngikhalile ke kwabe council. Ngagcina sengisithi alright ke kungabe kuyini okwenziwayo. Sengikhuluma lo mama uJoe khona ngale ekhansilini. Wathi yena honorable ngikhuluma nje ama pipes ayaklinwa kuze kufike namhlanje amanzi kakavalwa. Okutshengisa ukuthi for sure sibilo ukuthi bayaklina ama pipes bayaflasha ukuthi whatever okukhona kuma pipes la kuphume. Asithi hayi mama ngiyezwa sibili you way forward. Kodwa kunyade ngicela bengicela ukuthi kathi singeke siphiwe kusaklinwa khonapho. Ama kiosk kuthiwa ngama water kiosk lawo esiwazwayo asekhona. Lisiphe kumbe 2 e-Old Luveve 2 e-New Luveve sibe sisikha khona amanzi. Ngoba as you flush thina uchuthi sikha idoti yona leyo eliyiflashayo. So sicela kama kiosk kumama wathi ayi ama kiosk yakhona alezi ndawo lapha yakhona. Yikho ke singeke silethe ama kiosk lawo eluveve.
Labo abagulayo ke sowake wababona njalo umomo usunjani?
Ngayavakatshela abagulayo la nxa ngingasababonanga bonke but engibabonileyo yes bakhona embonti ba sebe recover bakhona abasagula kakhulu. Ku-local sister wasesithi hayi umthetho thina abantu bengabuya lapha begula siyabelapha akula muntu sizamxotsha lapha. Abantu kababuye nxa usubuyele ebantwini bathi siyabuyela siyahamba phela sikwelatshwa sikhuluma umbeni ngabantu abangu-4 endlini yisikweledi esizafakwa kubhili yami e-BCC engingasoze ngiphinde ngenelise ukuthi ngiyibhadale. So abantu abadala bayazihlalela ezindlini. Kube lo gogo obhubhileyo kwaba lo mntwana okade senza u-form 4 kulo mntwana ade senza u-grade 7 kulo mntwana ade senza u-grade 4 emafakela primary. So kubhubhe omunye umntwana okade senza u-grade 4. So sikhangele ukuthi ebantwaneni lapha umkhuhlane lo ubambile kakhulu. Siyacela ukuthi kukhangelisiswe ngelihlo elibanzi ayikhona lele besikhangela ngalo. Wathi nditshele ngendaba yomntwana u-grade 4. U-grade 4 wathwalele clinic wathi efika eclinic ngangikhona ehamba lo mntwana. Usister wathi hayi usister in charge wathi umntwana lo usesiyempilo. Kati abadala bangapi kwabuya wena umntwana kathi esimntwana usehanjiswe empilo kasoza hambe ahanjiswe ngumntwana. Wathi balele endlini bayagula. Bemfeni yangikhona ngihambile ngibatholile ukuthi bayagula balele phansi. Akungeke kuphume amanesi yini bangene phakathi kwezindlu ezigulayo bahambe benika abantu i-medication. Okunye engikunanzelele ukuthi bakhona abagula lo mkhuhlane basila. Kodwa kathesi sincwaba lapha sebefile sebelele phansi sebegula futhi. Okuthi ukuthi umkhuhlane lo nxa ungelatshwanga ngemithi yesibhedlela kumbe yi-antibiotics othuthi kawupheli uyabuloku khona phakathi emzimbeni uyahlala nje uzithulele uvuke ube ngcono uhamba hambe kodwa nxa usukutsha uyaphenduka esibedlele
njengenkokheli edalela eParliament kukhona likwenzayo ngakho
amanzi sivele sakhuluma ngawo last of last week eParliament uHonorable Jasmine Tofa wasuhuma wabuza uminister ukuthi kathi wona amanzi akobulawayo kuyini okwenziwayo ngamanzi akobulawayo wathi ephendula wathi i-aquifer kulama boreholes angu 15 asephelile okuthi ukuthi aseyingezelele amanzi akobulawayo siyafisa ke siyacela futhi ukubana i-city council kayisikhangelele isitshele okuyikho njengo MP wesigaba ngilokhe ngilokukhonona ngifuna ama answers ukubana umtaka bhuti wami kazanga wanathe amanzi la wapheka itiye kuyini okubulala abantu amanzi eboyiliwe saba ke lemfa kagogo owaqala ukufa abantu babuya beza emfeni bathe bebuyela bafika bagula bagijima baya kuma doctors khona badlani kathi into abayidlayo isithwala lesithebo esaphekwayo mhla womngqo ngilabo labo ngabantu abangakhuluma balitshele bengilama visitors namhlanje ngithe can I offer you a cup of tea bathi hayi lina beluvevi hayi ama asidlile uthola sizelibona kuphela siyadlula sesisaziwa ingane thina yithi esilamanzi amabi ngabona abantu abagulayo ukuthi abalesikhudo ngathola ukuthi abanye bakhona kabavele luvevi omunye engikhulumelaye uvele enkulumane omunye engikhulumelaye uvela emakhandeni i long term plan yamanzi yesifunayo kobulawayo hayi khona i short term plan esikhuluma ngama 14 months what about if it doesn't rain ngiyabonga abalaleli thank you
leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Stella Ndlovu omela iluveve edalela eParliament sixoxela ye ekobulawayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lilami usithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington DC